kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 5 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngizela siyakhuluma ukuthi kumele umsebenzi amareforms lana ayenzakale kodwa uyakhangela isikhathi sangukhona ukuthi ngikuyela yini. Sesiya siyakumele isayisizi sivumelane nini ukuthi amareforms lawo ayenzakale.
Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ugatsha lwezokhetho ukuthi luqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa.
Ngibona uhlelo lolulungisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi ama-services afinyelela abantu ku-community, but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know.
Ugatsha lwezempilakahle solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya ku-2020. Was a Friday silomhlabeleli uMartin Sibanda oweqembu lendolwane Super Sounds. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso yeZimbabwe Election Support Network sixwayise ikomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho ukuthi iqedise uhlelo lokukhetha inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yama-biometric voter registration ngokuphangisa ukuze iqalise ukubhalisa abantu abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Embikweni wethu lenamuhla, inhlanganiso le ithe njalo iZimbabwe Electoral Commission kumele iphume lohlelo lokhetho olucacileyo yazise uZulu ukuthi ukhetho luza kwenziwa nini. IZEC yayithe izaqalisa ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota ngenyanga edluleyo. UMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, unkosikazi Rita Ndlovu uthi bayavumelana lenkuthazo yeZesni.
IZEC vele yebo ngokwaba i-independent body kodwa kungayisikho khona lokho ngoba yonke into abayenzayo imele ihulumende ibe phakathi kwayo. So thina njengebandla siyakwazi ukuthi vele izazele izilayo yokuriga kuzafica ukuthi thina siyalesingemuva izane zeleyo nithi phambili ngokuriga kudala. So yonke into eyenziwa IZEC yenziwa iyabe ingakele nesenziwa izane ngoba ungakhangela ithokisela inyanga ezingako ukuthi kuthiwe kuvoteni bese kungazakali kungacacile ukuthi vele benzayo okutshengisela ukuthi vele indlela yokuthi vele bafuna ukwenza ukuthi benze isiphangiphangi lephuli inhliziyo zabantu abantu becele bengasenasikhathi sikuyarejisti kuvota.
Iyona inkampani ezathengisela ele Zimbabwe imitshina yama-biometric voter registration le lingaba lesazela yini ukuthi IZEC izakwazisa umphakathi nini ukuthi isikhethe yiphi inkampani?
Hayi vele asengesike kwazi ngoba yonke into yabo yilasikeleti ngoba bangayiletha kathesi bayakwazi ukuthi abantu bazasula abantu baqalise ukukhuluma so bazaletha ngesikhathi vele sokungaselasikhathi sokuthi vele lihlole. Kukhonkithi mina banobudlelwane nohulumeni ngoba ungalaleli inkulumo ezikhulunywayo bakhuluma ukuthi vele bayawinina election njalo kabalanto izalo PF ayilanto eyenza ingalani zizwe phakathi kwayo. Ungabona into okuyivuma bayivuma bekwazi ukuthi already bilesebesebariga bona kuqala.
Udaba lokuguqulwa kwendlela ukhetho oluqhutshwa ngayo ke udaba lwama-electoral reforms limi ngaphi kulolu daba?
Vela ngiyakhuluma ukuthi kumele amphezi ama reforms lana ayenzakale kodwa ungakhayeli isikhathi sakhona ungakhayeli isikhathi sangukhona ukuthi ngisukela yini bese siyakuyimifayishini sivumelanini ukuthi ama reforms lawa kayenzakale bese siyakuyimifayishini sivumelanini ngale.
Unkosikazi Rita Ndlovu ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Welsh Mencube. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle lokondliwa kwabantwana solusungule uhlelo lokuqhelisa ukuhlolwa kwabantu igciwane lengculaza kusukela lonyaka kusiya kumnyaka ka-2020 phansi kwesihloko esithi ukuvala impompi yokuthelelana igciwane ekhuthaza uzulu ukuthi ayehlolwa igciwane kobulawayo ekliniki yenketha. Kubika unompumelelo moyo.
Uhlelo lolu lukhangelele ukubiza amadola akwelemelika ayizigidi ezilikhulu lantathu, $103 million, ngemizamo yokwehlisa inani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza. Phansi kohlelo lolu abantu bazabe behlolwa kumbe bezihlola igazi ukuba lilegcikwane na kumbe hatshi, kuthi abatholakala belalo bazaphiwa amaphilisi okulehlisa emzimbeni. Abayabe bengafunyanwanga belalo labo bazaphiwa amaphilisi okuzivikela. Ophila legcikwane lengculaza unkosikazi Sizalobuhle Ncube uthe uhlelo lolu lulosizo olumangalisayo njalo luzafinyelela ebantwini bonke ngoba abanye balegcikwane kodwa abazi ngoba bengafinyeleli ezibhedlela.
Ngibona uhlelo lolu luyisizo olumangalisayo kakhulu kumphakathi wethu. Kwesinye isikhathi ama-services ayafinyelela abantu ku-community, but namhlanje ngiyabonga ukuthi kwenzakale lapha exactly in the community where people are affected, abayibo abadinga usizo olumangalisayo ngoba abanye they are infected but they don't know. So I think uhlelo lolu luzasiphathisa kakhulu njengacommunity.
Unduna Gandanzara engumnumzana Tafuma Bernard Nyathi osuka eRusape uthe luhlelo oluhle ngoba abakhanyelelanga ukulahlekelwa ngabantu. Uthi wonke umuntu kahambe ayehlolwa njalo lenkokheli zomdabu ilizwe lonke ziphatheke kilo ukuze ilizwe libe lesizwe esilempilo enhle.
Ubuhlelo lolu luyanceda ngoba sikhangelela ukuthi even abantwana abazazalwa sizazalwa abantwana abangelagciwane. So mina ngikhuthaza izinduna zonke izinduna jikelele ukuthi azikhuthaze abantu endaweni zabo ukuthi abantu kabatheste.
UDokotela Edwin Spanda okhokhela uhlelo lwezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthe balamaklinika alitshumi lasificamunwemunye lesibhedlela esisodwa sofuba. Uthi njalo bapha amaphilisi okwehlisa igcikwane kubantu abafika 48,000 noma nje abanye besifa. Ethi uhlelo lolu luze ngesikhathi esiqakathekileyo kwezempilakahle.
Sizathola iziqondiso mhlawumbe ngithi indlela yokutesta, yokuhlola abantu igazi sithole ukuthi abale HIV ngobani, abale gciwane njene, labo abatholakeleyo sibafaka njani emaphilizini ama-ARVs acindezela igciwane.
Umqondisi we-National AIDS Council unkosikazi Senatra Nyathi uthe ubulawayo utholisa abantu abadlula inkulungwane ezingamashumi amahlanu amaphilisi okwehlisa igciwane lengculaza emzimbeni njalo imuli kumele ziyehlolwa igciwane ukuze behlale besazi isimo sabo njalo abantu bengesabi.
Uhlelo lwanamhlanje luhle kakhulu for Bulawayo, luhle kakhulu for i-community yethu yenketha ngoba luyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ebekwazi i-status sakhe. Sonke sihambe as families, as couples, abantwana abancane sibekwazi i-status sethu kuze siqede umkhuhlane we-HIV. So siyakhuthaza ukuthi lawa negative abaphile be-negative, lawa aba-positive ababuye bezothola amaphilisi.
Intambo wakobulawayo uSandi Nomthandazo Moyo uthe lolu hlelo luhle njalo uyajabula ukuba lolu hlelo lusungulwe kobulawayo. Uthi abantu abaphatheke ehlelweni lwabo ukuze baphathiseke empilweni.
We recognized as Bulawayo that we can be a center for national programs. Sometimes akukho lula ukuthi thina sibe phakathi kwama programs a national. But namhlanje bavumile ukuthi iBulawayo ilayo I control over imikhuhlane eminye and babuyile lapho kuzovula I national program ku enketha for that matter not even a drop in enketha but engikusolayo kuphela ukuthi enketha khona apho abantu bangkhona bahlezi ezindlini abatshelwana ake siyekeleni ukwenza into si organize ukuthi le malini ekuya nathi ti abantu abangani.
Uhlelo lolu alukhethi ukuthi umuntu uleminyaka emingaki, wonke umuntu uyakhuthazwa ukuba azi isimo segazi lakhe ukuze ukumemetheka kwegcikwane kuphele njalo labo abalalo batholiswe amaphilisi ukuze baphile. Abaphila legcikwane lengculaza bathe bayabonga uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ngokubatholisa imithi ngesikhathi bakhuthaza abezempilakahle ukuba labo bangasaleli kulolu hlelo labo abangene. Ucwaningo lweZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment iZimfia ithi iBulawayo ilabantu abalithumi lasificwaminemibili ekhulwini abanegcikwane lengculaza kuthi iZimbabwe ilabantu abalithumi lane ekhulwini abalengculaza. Bekungabizwa ozwayo enketha clinic lamhlanje lapho abantu bathokoziswe ngamaqembu ahlukeneyo abalisa iIASA ibambelela ikhaya arts lezibotshwa ezileqembu abalibiza ukuthi izethekeli bonke bekhuluma njalo befundisa ngegcikwane lengculaza. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNompumelelo Moyo.
Kunjalo nje abesikhwama semelika esokuphathisa abalegciwane le-HIV ufuba leminye emkhuhlane ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief kumbe iphepha bathi uZulu osembukisweni weHarare baphe uZulu osembukisweni weHarare International Festival of the Arts ithuba lokuhlola limikhuhlane phansi kwendikimba ethi Start Free, Stay Free, AIDS Free. Kubika uMavis Gama.
UZulu belibaswa ngendlela ezehlukeneyo ukubalisa ingoma lemidlalo yamadrama. Umeli wakule melika kuleli uAmbassador Harry Thomas Jr. uthi benze lokhu ukujabulisa uZulu kungekho nhlawulo. Ngasikhathi sinye etholisa imfundiso kweziphathelene legciwane le-HIV kanye lengculaza.
Because despite our tremendous success in reducing HIV positive
lanxa kube lokwehla kwesilinganiso sabatholakala beligciwane sisuka kwesingamachumi amabili lanhlanu saya kwesiphansi kwechumi lanhlanu.
Osebenza ekuhlangothi lokukhulumisana loZulu emahofisini ommeli wakolemelika kuleli umnumzana Sizane Mandanda Weza ulandisa ngokubafuqileyo ukuqhuba lombukiso kungelambadalo.
Into eyenze i-embassy yemelika supporte into lezi ezenzakala lapha ukuthi sebe lokudlelana okuhle le Ministry of Health Government ye Zimbabwe besupporta imisebenzi yokuvikelela i-HIV prevention e Zimbabwe.
Uweza ulandisa njalo phezu kwenhlanganiso abasebenzelana lazo ezize ukuzabukisa kule ndawo emgwaqweni uFirst Street eHarare owenziwa ngabesikhwama sePEPFAR.
So lapha besibona ama partners ePEPFAR amanenge angaba ngaba ekekpap hathi labanye PSI betshengiselele imisebenzi yabo njalo betest abantu.
Abasebenzisana labesikhwama sePEPFAR abeZimbabwe Association of Church Related Hospitals iZAC bazile labo ukuzabukisa bekundawo esemgwaqweni uFirst Street. Isiphathamandla sohlangothi olubona ngezokuhlelwa kwenhlelo kule nhlanganiso yeZAC unkosikazi Anna Rufu ulandisa ngendlela uZulu ebemukela ngayo umbukiso wabo.
Hayi bantu bebuya lapha balemuzi eminingi especially ama-disabled couples njengabantu bangibona abaningi siziva ngibona kathi bayathi ibo abana ama-support ukuthi bashare information labanye abanegative.
Bebe khona labenhlanganiso ephatheke kwezokuthola isiZulu ulwazi losizo kwezokulondoloza imuli lendlela zokuzivikela kugciwane abe Population Services International. Kesizwe unkosikazi Ruth Mahere laye osebenza kunhlanganiso ye PSI.
Manje siyabatshela ngobasetomi and ama inquiries amaningi. Siyabona futhi omama bayabuya kakhulu. I think namhla siyenze lama booking ebilateral tuba like SN angu 3 or 2 or 3.
Umbukiso weHaifa owalonyaka uqale ngolwesibili njalo uzaphela ngesonto. Ngimele Studio 7 ngiseHarare inguMavis Gama.
Live Talk namhla sixoxa ngamazi kaMongameli Robert Mugabe akuthi eZimbabwe yilo ilizwe elithuduke ukwedlula wonke amazwe ezwekazi le-Africa ngaphandle nje kweSouth Africa. Kambe livumelana lamazwi la na? Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abafazi ababili kade besithiye ngamabhomba emzimbeni badubulela wamabhomba babulala abantu abahlanu esigabeni seBono State kwele Nigeria. Isotsha leMelika elogatsha olutenjiweyo olwe Navy SEAL lidutshulwe lafa kwele Somalia lisibangela kuqala ukubulawa kulelo lizwe selokhu iMelika yaqala umkhankaso othiwa iBlack Lockdown ngomnyaka ka-1993. Umsakazo weVoice of America ngolwesithathu ube lomhlangano weTown Hall ekolishini leGeorge Washington University lapho ingcwethi kwezemfundo ezivela emakolishini achiyeneyo akhona apha eMelika ezethule khona indlela okumele zilandelwe ngabantu abadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda kwele Melika. UMike Wobe weStudio 7 uyalandisa.
Ingcwethi zemfundo ziphathe indaba ezichiyeneyo ezigoqela ezimayelana ngendlela zokudinga usizo lwembhadalo yezifundo, ukwehlukana kwamasiko, i-cultural shock ngesilungu, lokuthi umuntu angakhetha njani ikholeji elingamsiza emfundweni zakhe. Umnumzana Sam Brown obemele ikholeji le-Brigham Young University kulumbuthano uphathe udaba olumayelana lombuzo othanda ukubuzwa ngabantu abaningi abalesifiso sokufunda kwele Melika olokudinga usizo olwezimali zomfundo.
Financial aid typically refers more to...
Ithuba likhona lokuthi abafundi abadabuka phesheya bathole usizo lwemali yemfundo. Kuya ngokuthi ulesifiso sokufunda ngaphi njalo ukuthi uzabe ufundani. Umzekeliso yokuthi laba abalesifiso sokufunda ngezenotho lokuthiwa yi-accounting, ithuba likhona lokuthi uhlangothi lwekholeji olukhangelane lakho lokhu luvezele izifundi ezingakwenza ukuthi zithole imali yemfundo eziyidingayo. Namakampani achiyeneyo anika imali izifundi ngesikhathi nxa beyidinga, kodwa kumele bayibisele nxa sebeqedile izifundo zabo.
Enye njalo into ephathwe kumbuthano lo lubandululo kubantu abadabukela kwamanye amazwe ngabakwamanye amazwe. Umnumzana Raj Bhagava ofundisa ekholeji leStanford University ngaseCalifornia yena uthi kubaluleke kakhulu ukuthi umfundi angaqala ukubona ngani kulobandululo ekholejini lapho afunda khona, kume aphangise azise iziphathamandla zekholeji zihle zenze konke okusemandleni azo ukulungisisa lolu daba.
Nxa sikhuluma ngobandlululo kumele kubekwe sobala okumele isifundi sibekwazi, ikakhulu nxa sona sibandlulula. Ngolwazi lwami amakoleji amaningi athatha izifundi ezivela endaweni ezijeneyo.
Unkosikazi Karen Papon, laye oyingcwethi kwezemfundo, uphathe indaba zomthetho esithi abadabuka kwamanye amazwe kumele baziphathe njani kwele Melika ukuze bengaphula umthetho welizwe njalo balandele isivumelwano sokufunda kwele Melika ngokusemthethweni.
Interesting. As an international student advisor, you kind of have two roles. You are the person that helps.
Ngombono wami, kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi abadabuka kwamanye amazwe babambisane lengcwethi ukuze bafunde ngemithetho yeMelika. Ingcwethi kumele zibafundise izinto ezibalulekile ezifana lokuthi i-visa yesifundi iyamvumela na ukusebenza kule Melika, njalo lokuthi isifundi silamathuba anjani okusebenza kuleli lizwe. Kumele babekwazi ukuthi akumelanga bashiye izifundo zabo mahlayana nje.
UPapon uphinde waphatha udaba olumayelana ngokubaluleka okwesikhathi sokwazi ikholishi ese-orientation okumele kwenziwe ngabafundi abadabukela phesheya.
I think that one of the most important programs that we provide for our international students is our orientation program.
Ngombono wami, luhlelo olubalulekile kakhulu ekholishini lethu olokuxoxisana labafundi abadabuka phesheya ole-orientation. Kuhlelo lolu sibafundisa ukuthi bangaphatha njani imali yabo, okune njalo sibafundisa ukuthi benze njani ezifundweni zabo eMelika lokuthi bangathola njani imisebenzi yezifundo eyama-internships. Sibafundisa lokuthi badinge njani imisebenzi nxa sebeqedile izifundo zabo.
Ingcwethi zonke ebezikhona embuthwaneni lo zivumelane lemibono yabantu abafana lommeli weMelika eZimbabwe u-Ambassador Harry Thomas othi abafundi abadabuka phesheya bayasebenza kahle ukuthuthukisa umphakathini lenotho yelizwe. Ingcwethi lezi zithi amakholishini wonke kweleMelika ayathakazela abafundi abadabuka kwamanye amazwe. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC, nginguMichael Obe.
She was a Friday, my darling. Was a Friday.
Ku Woza Friday lamhlanje akubizwa ozwayo kusasa kobulawayo lapho iqembe likholo iqembo lomdumo werumba elendolwane Super Sounds elizaba likhuza khona awuzweke lisethula idlalatela lo elitsha. UJoseph Njanji uxoxelwa lomkhokheli waleli qembo uMartin Sfanda.
Zonke indlela ziqonda endaweni yebulawayo amphitheatre kusasa ntambama lapho uMartin Sfanda, the big boss, kanye leqembu lakhe lendolwane Super Sounds amajongosi abazabe bephakulela khona abalandeli bomculo wabo idlalade elitsha elilegama elithiwa konke sizokulungisa. Isikhulumeli saleli qembu uThandazani Ncube ukhuthaze abathanda umculo wabo ukuba baze ngobuningi ukuze bengaphuthelwa ikudla kwamehlo.
Siyazi ukuthi lo nje umthakathi udayine ithiyetha sokugcwele phambi esinethemba lokuthi kobulawayo
abanye abaculi abakhangelelwe ukutshaya kusasa ngabagoqela uZinjazi Yamluma, uMadlela Sikhobokhobo kanye loClement Magwaza. Sekule minyaka emihlanu uMartin Sfanda leqembu lakhe lendolwane Super Sounds bagcina ukuphakulela uZulu ingoma ezintsha, njalo bagcina ngedlalade elithiwa Bakhuzeni. Leli dlalade elithiwa konke sizokulungisa le ngoma eziyisikhombisa, njalo yesikhombisa kuphekwe kakutsha ingoma ethiwa Bakhuzeni, njalo lokhu kwenziwe ngemva kokuba leli dlalade litholakale ezitaladeni bona bengakalithuli okusemthethweni. Studio 7 ngobulawayo ngu Joseph Njanji.
Indolwane Super Sounds angazi ukuthi usebesiya ngaphike ngomculo wabo lapha ingoma isanda kuyizwa leyi ngiyaqala ukuyizwa ise kudlala delicha bakhanyazi befuna uhamba ngolunye unyawo ikakhulu kungoma leyi kodwa zikhona ezinye ezinandi engizwileyo esiqale ngayo ikakhulu ethi konke siza kulungisa. Zali dlalela yona ke leyo ngoma kumalanga azayo kodwa sigqibe uhlelo ngohamba lapho sikhuluma ngendolwane yamampela
manje sebese bona abantu bendawo njengoba manje kubo makahambe hamba 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 wena bayobona bambini. Hamba, 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 kulupa, bayo mbona bana meso. Umuntu ulungile makukhona mfunayo, angakutsho nakabi nendaba nawe. Umuntu ulungile makunento ayifunayo, angayitsho nakabi nendaba nawe.
Ndolwane Super Sounds kusasa ngobulawayo umathini hamba ke leqembu lakhe lapho abazakwethula khona idlalati labo elitsha njengokutsho kwami sizalidlalela ingoma yendolwane entsha ukonke siza kulungisa ngiyayithanda kakhulu leyo ngoma njona ngiyilalele ma ngisiza emsebenzini emoteni ngiyilalele la ntamba maze ngibuyela nakwami hayi ke kwanele okwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamelinkomo matukanduna vafupatila azibehope makamo enzimu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.